Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhlazi ku 12 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition yokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Umkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezanu-PF livele lisenza khonokho okuvele kujayelekileyo evele ijali ukukwenza ukuba lizame ukuba lithusele abantu.
Isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidethi, kwakuthi kungakhethwa amakandidethi-ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umtshutshisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphayana eyafihlakalayo khonaphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa izolo ancitshe imvumo yenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapholisa athi amukela incwadi ye-crisis eyesicelo sokutshengisela mhlazi ku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Isiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathupheleland South lapho okulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolu khetho begcwalisisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu-PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathupheleland South sona esandise ukuthathwa libandla leZANU-PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathupheleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Umkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezanu-PF livele lisenza khonokho okuvele kujayelekileyo evele ijali ukukwenza ukuba lizame ukuba lithusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenge abantu ngomumbu, bathenge abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane eziye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC kokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathupheleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa, siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje sikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
ngaso. Ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Msakazi, thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasisenza ngayo sithi seselibandla esasilibiza ukuthi CMGC. Okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi community candidate. Umuntu ofuna ukumela ibandla lethu ele CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla, umuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu MP kumbe ngu council kufuze abe umuntu wabantu. Yikho okuqakathekileyo njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe umuntu wabantu, abe umuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko. Kulomama ongukandidate wethu ka ward 16 ngumama ovele esuka ebantwini, ovele phatheke endabeni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uEphraim Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonitshwa ngabantu. Bonke obaba babili ngoEphraim Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, kungelani nokuba bebevelele ngabantu abasebandleni ngibalezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu baka ward 1 baka ward 14 lo ward 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidate kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi,
ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba uVice President uProfessor Walisimeni Ncube esileqiniso kwa emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulilima ayekukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli bukhona, asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty kumbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC kuba sithembisane uyiphumehluko esizawudala masiqathanisa lomzamo mbe lokwenza kwezanuphila.
Alo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland South. Ubexoxa le-Studio 7 eseFilabusi. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa, kodwa njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho. Kusenjalo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate. Kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa abe uyikhotokhoto umsebenzi yephathi evele khona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Ngingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi, uqina. Sikake ngikhulu ukuthi aqinile kumbe awikhi, kodwa-ke siyeza lokho okumele kwenziwe. Lokho okumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga. Njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazitholezi ukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokho isiba lukhuni kwezomnotho. Ibone ngani ibandla lezanu P F lizanqoba yini kukhetho oluzayo? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho kumele umuntu ayebaapostoli abaprofethi ungakuwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela. Ufuna izanuse zihle ziyitshele ukuthi hhayi lina yalala ngesisu laba ba wina, laba ba okike loko kuzima. E ukulume ngoba abantu phela bakhulumi bonke ukuthi bafuna ukuya ngapi. Ngakwazi ukuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani. Zibona sokuphuma ama results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi umuntu nxa abanye besithi wehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhopha isihlalweni bevotela abantu ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo Citizens Coalition for Change labo MDC.
Yikho phela ukuthi mina lokho sikubona sokwenzakele. Akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe. Kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC angakutshela ukuthi uyavota kwavotela bani ngoba kusenhlizweni yakhe angahambe egqoke i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo ngenhlizweni yakhe ayisikho lokho so kubonakala kuphela sokuze kwaphendela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa kati abantu sasikade sithi bakwisilabo kati sokwehlule ngathi enqwenda hayi sisisi ngatsho njani ukuthi kade sibiza abantu umarali kugcwale ukuthi phambi kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezanu PF kobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo, yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangakarejista ukuvota. Abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni. Ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023. Sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempilakahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethusela induna zethu lokhu kusisho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala
kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarabanani basakazi besitudio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwamthwakazi. Ngizasihlala besola besola i-triple C yafana lezanu PF. Ngokwazi kwami i-triple C ayekaze iliphathe ilizwe, ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi yafana lezanu PF ngoba ayekaze lithole lelo thuba. Waye singayiniki nje i-one term sibone ukuthi abanashintsho abazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana lezanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi bezanu PF. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uChamisa wathatha mashona wasusa le Harare valetha kobulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami bantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama branch asuke akuleyo province or kuleyo constituency yiwo akhetha uholi baleyo ndawo. So obulawayo laphana masiwo futhi kugcwele amashona. Asingablemi umholi wephathi or singablemi umholi we-triple C. Fanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yiwo abakhetha lowo muntu ukuthi abe yi-candidate. Asomholi wephathi oletha abantu lapha. Siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela. Even nasemakhaya ama-councilor ethu esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba. Akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayenzeki leyo ndlela. Thina abantu emphakathini nje sikhetha labo bantu. So lokho ukuthi kuthiwe uChamisa nguyosuka lamashona ezowabeka laphana kobula ezowafaka laphana kobulawa asiloqiniso lelo bantu bakithi. Abantu kufanele sibasole makuthi siyabasola. Asisole mina abaholi abakhona phana kobulawayo yibo ababefaka labo bantu. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakastudio 7 lakanye labalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukukhonkotha njengezinja bakhonkotha ebunyameni. Ya lokumbula izala lezelo emathebelelende ncanga ukuthi lezala lezelo yalibuyele kibo. Ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le. Thina abanye asidliswanga njengabo phela, sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye lento i-MRP wrong into eyenzayo. Hayi hayi ayasidliswanga thina funa nxa bedlisiwe bavotele uChamisa umbizani PF. Bechiyane vele umuntu vele engalingi vele thi siyilokhu zeni ama-RP wrong kumbe thi mthwakazi wrong. Hayi vele asifunda kukuzwa kustudio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho.
Njani njani kustudio 7? Hayi siyasiziphilele siziphilele sibili. Umnankakho sesesaba sesesaba sibili sesesaba ikwesithi abantu angalethi imbhobho ke ngeva kuzwe baba kuzisiso mbeni benzweni walethi imbhobho abalayo. Kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa. Manje ukuthi alokhuze athi amasosha aphumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebenzisela khathe sabe sebehlakaniphile vele. Uyesaba undodalwa uyesaba vele usephelelwe uthi lamangala nje kwelinye anga kuthiwa ufaka isikotsho eHarare etawuni efaka isikotsho etawuni kanti impopi zamanzi ke efaka lesikotsho etawuni. Xhegulele amadoda.
Hayi bonani sabonani maZimbabwe, igama lami ngu-Washington Mkhulukanisincuke. Kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu liphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo. Manje sithi sibungazane awukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha laye owenzayo. So sebemkhiphile bakhetha umongameli ababona ukuthi ingancedisa ilizwe. Khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona, alukho phela nje akula lutho. So kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then kwatholakala yona leyo nkululeko yakhulula abanye but abanye bengakhululeka. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. ngathi lati singamaZimbabwe singake sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzena ngoba ma kungawena yona le CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke iphumelele bazaye iRoba futhi
ngibingelele emsakazi ngibingelele emsakazi wamomuhle ngibulise la kubalaleli bonke emsakazi usijumba okukhuluma emsakazi wami emsakazi uphu Ezra msakazi akalamule ngale emsakazi ngale ngakugodlwa ngale sizwa bethi kukhona othiga othiga mtyanda lawo sebekhuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba ha lento yabo lena haya ngiyiboni isebenza mina ngingusijumba ayikho lento yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba lazo le kude lela kithi le so azingahambi lezo nkomo labo sika akaphuthume u-Elza lapho akaphuthume usibanda lapho sifuna ukubona lokho konke olotshi abantu bakukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhiphani okungashutwanga ngamakhamera bethi bakhipha ontokolotsha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kogodlwayo lapho uyebona ukuthi kwenzakalani lapho labantu laba hayi amelanga ivunyelwe lento le
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini siyabonga
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Jabo.
Umchuchisi welizwe leMelika umnomzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnomzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqeda kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje iteam iyahlasela emzini womdala ubaba uformer president amboni ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khona phana iyafihlakalayo khona phana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale e-White House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka wayezibona ehlala wayezibona ewinile ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe usudliwe nxa esesuka laphana uye ananzelele ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone. Abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale, akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yiko kwenze kono kukuti basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezo kazanga azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngathi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngathi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenzuwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenga kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane siphephukayo esisuke saqubuka saphephuka kakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoko na ma Republicans asemsupport. Interaction liana enzakala e White House ukuchaywa kwe building liana kungenwa kuchaywa mapolisa kusenziwa konke lokhu mhla ka 6 January. Bakubona njani bona bathi bona ku right kulokana wayesenza into e right kulapha. Akulathe right kulapha. Khona bona ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi kathesi. Lo ngibona ngathi support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi konoku kukhwela konoku kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayi-majority bakhona bahlezi bathule bakhangele.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Big Nas sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo. Amapolisa ancitha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele. isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.